Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhlaka 9 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledalele Senate ndawonye labanye abayisithiyangalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-TCCC esithi singenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-public procurement and disposal of public assets. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazwe wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledalele parlamente ele-senate ndawonye labanye abayisithiyangalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokhela leli bandla njalo waphuma kulwe esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ephalamende sokucunule abanye ukucele lakhe ele-TCCC kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edalele Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC aqotshiswa edalele parlamente nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kuleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo umnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina koBulawayo sathola ugwalo olutho ukuthi kureplace amasenators wonke lama PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yamasenators lama PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele leCCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume kuGovernment Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela iTCCC. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba engena eSenate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma namaparty policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena ukaChabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla leCCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzelela ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelela ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu zokuqalisa i-business Senate the parliament ukuqalisa ukusetshenzwa sithi thina si-alternative government. We need to have alternative policies that will be targeted against areas and PF lapha ungalo awuhambi khona kuhle labo bebonisa ukuthi ayithi ni policy yethu email so ayikho sibili
olona amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabo mama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu
engikuthokozelayo ukuthi nje labo mama baphiwe ithuba lokungena waba labo mama waba labo baba yikho engathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile okukhulu okuqakathekileyo ukuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu abakhethileyo
asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva uGideon Shoko uSiphiwe Ncube uFelix Magalela Mafa Sibanda uDavid Anton Shimini uGodfrey Mativenga Matsikanda uAnastasia Moyo uJoel Gebuza loTendai Sibanda asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe ngimele umsakazo weStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeleli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RPZ, Frederick Rebecca Gold Mine, Inet 1, POSB, Letel 1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi ube lamathuba athile okuthi kube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakhampani ngabe efuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi privileged position. So singathi nxa sesistart i-race laphana othona noma get set ready go wona ama-companies lawa aseku 60 meters. Befuna ukugijima 100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Owesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangela i-rate ama-auditor ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-auditor azaba ludubo. Owesithathu uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelise ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu babaselathemba lokuthi izimdola liyawesenza kanjani ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe selithatha ngapha asazi i-rate isikhwela ama-sing dollars against ama-US dollars. So ukuzadala into eziningi kakhulu kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi kuya ukuthi umele kube lama audit ama companies lawa uthi sithi sibe lesuwa ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza usebenzele ilizwe otherwise ngakuyukuthi kulamanye ama companies othiwa ngumungameli kalandela umthetho elizavuthe kanjani ilizwe langkhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kutshera olandela izinotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi we-ground lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi zisithi lokhu akusoze kwenzeke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale kobulawayo izolo lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lweGugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi wohlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli izindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiluqalisile, sikhangele ukuthi ngeviki ezayo uma sesizile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona ku-intatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane bese sizihambisa-ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayekhangela. Lokhu senzela ukuthi kusasa ungabi lodulo ukuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo i-outreach leyo igcine ivusa izilonda kumbe isenza ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa, kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakathekileyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze, uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu, etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Lanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo unqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo weGugurahundi.
Nangombono wami kathi ikathi vele ngena option ngoba iprogram le iqakatheke kakhulu, kuyafunakala ukuthi amajayini sebe khona.
UChrister Vura naye intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo.
Ngibona ngani into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zeGugurahundi, unlike previously babengafumi, it was a secret. So kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna lazo zikhanya zidabuke nephakathi. Unduna David Mbezi Chitaudze umgcinisihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South Yena okhanya engavumelani loCharumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo weGugurahundi.
So besikhuluma ngerol safika kukhumpulezini yokuthi imidiya siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolu ukuthi luhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume lendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, Godwin Phiri, uVictoria Ruzwitso, uChristian Naka, loChekai Albert. Ucharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iground njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kulenani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe amabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni leMount kwele Botswana ephendula imibuzo yantathela izindaba umongameli Masisi uthi ele Botswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigqili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hachi asila mhrawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele okungekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele kusetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe kusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapasipoti, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. Ele Botswana kanye lele Zimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqela ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababotshwa kubesethethwa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabotshwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have insert laws. My means of justice, when did we make those laws? You don't know. My Minister of Justice, what instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndathele izindaba yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho wokuthi kungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba esifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanje kuyona le iviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa, kusayinwa, kodwa kungenzeki. Angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka, kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labaseBotswana, kodwa kusakhulunywa nje.
Ngaphandle kokulobelana izivumelwano nomhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule isitheso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Imidlalo ye Africa Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kwe South Africa le DRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kunqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le Africa njalo iSouth Africa engumakhelwano seduze. Ngesonto iIvory Coast izanqikilana le Nigeria ku final yalimidlalo. Sixoxa le ntathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yagcina idliwa khona, iSouth Africa ibingani isibambene njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi bala badlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns njalo ke khonoko bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo. Khonoko yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abayahlangana khona leqembu leDR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana le Nigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu njalo khonoko ukuthi zaqeda zingutshiki lobhaqa kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ku-final yangesonto laphana yiphi i-team obona sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu le-Nigeria lahlela qala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala kodwa laze laqeda ihlandla lakuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala ngakuhle njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano kodwa yasisiba nenhlanhla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu le-Zambia 1-0 yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu le-Nigeria yilo elizanqoba lapho liyahlangana khona le-Ivory Coast kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi-2-1 iNigeria yiyenqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo mbona ngathi umdlalo ungayafika kuma-penalty lapho yikho kungaba khona le thuba lokubana i-Ivory Coast inqobe kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe-90 minutes mbona ngani kuyabe kuyi-Nigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ithi woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ubokile.
Kuhlelo woza Friday liviki sihamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani inkomo yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lentungameli inkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlabus esilalatshana emculweni ngifike ngonyaka ka-2023 owamanje ngine-album eyodwa elesihloko sayo esithi ithuba elihle.
Olamanje, uthandolusha, olamanje.
Ntongazen, ngicela ungimele lapho Ntombi. Khona udaba kumele silungise mina nawe. Ngiyazi uyaphuthuma kodwa ngicela nje isikhashana. Lo mumzuzo wodwa kimi Ntombi ungaba muhle. Ithi ngizazise ngokwegama ngisolo omuhle. Ngizelana kuwe Ntombi ukuzocela uthando. Mama sekhathele ngokuzwashela izitsha. Ngamafishane nje. ngicela ukwenza makhosha ma nyazi namada osikodwa ngicela ndungisele ukuze isikhalo sami ntombi vele ndungisele mfake enhlizweni yakho yazi ntombi ngingabonga mfake enhlizweni yakho yazi ntombi
ngingabonga ngivumele ngibuse inhliziyo yakho
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi bakuthola njani
kunomboro lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa so bengathinta mina kunomboro ezithi +27749124751 angizibize futhi +27749124751 yiko la engitholakala khona ngise South Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisela ebantwini abasha ukuthi bazethembe bahlale bezithembile nje bangahlali bangafihli iziphiwo abalandeli amazwi engabatshiyela wona yikuthi emiculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlalade elishasha elizophuma ngo-2025 bazongithola ku-YouTube bengasetsha usolo muhle lezo bazozithola naku-Facebook
uthanda luvumi zozama phambili uthanda luvumi zozama phambili kiziyo ya Manceva, Kizio Yabi, Manceva, Ubushungon's disabled, Nangigan Yuko. Does the tandem she and Alinde?
Eish, velu tanda lufumi baby mina sengizo sama pambili Velu tanda lufumi tanda sami mina sengizo sama pambili Angishwa ngshayi tele itropari Kwa chonjinti siyo yami Watati miswa yami Manje sengo nengu mopo njenge sala kuchela Bengi tolo tutando baby Adusazo la pela Because mina ngawe baby bengi fela Every time awutu yang tanda bukjabu inti si imbela Bengi jelugu chumama wengane sami Itemba lami, ikukulami Kandi wenu shala ngami Kisiyo yama isose ya pola Ngukishia wena baby angisange ngayisola ngoba wena budlala ngami awashiya pain ukuphela ngiyakushilele badi wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela ukwazile ukudlala ngami impela
wangijikela uthali ngimthembile wangishiya standa ngikuthembile wangilahla sweetie sengithembele wahamba baby ngembela Wangijikela uthali ngimthembile Wangijiya standwa ngikuthembile
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqhakathekisana inkomo ku Woza Friday Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga we-senator webandla le-CCC awecele likaMnumzana Sengezo Tshabangu agoqela yena uMnumzana Tshabangu
Nyembezi zami zenjabulisolo Namhlanje zajika zaba izophoxeka
Singake ehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC uMnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledalele Senate ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili Ngemva kokuxoxisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-CCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezichubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.